Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekhona lamhlanje ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bangalokothi baye emkambo wensitha ukuyathenga idola lemelika. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo eyephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo, ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu lokhu kugoqela ukubulawa mahlayana kwabantu abafana lelunga le-CCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena kungodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezana PF ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende wezana PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirotsa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olubekhona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota, ama-ballot papers, efika kuma-polling station ntambama. Ukusebezela imizuzwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avale kushutho ukuthi abantu abaningi abasayenelisanga ukuvota. Nakhangeka futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayetshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke, futhi banuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela ku-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khonaphana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asisuthisekanga ukuthi ukhetho lelwana lungabe lwaba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi obusekela umqondo wethu ukuthi yona iSADF yavela yakhuluma yathi hhayi ukhetho lelu aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakale nyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli be-TRIPC abafana lo mfundisi uMasayi.
Ngibona ukuthi mangalisi nabo lokhu kuqhubeka yini mnangapha esenguye osengusahoho kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacoste balwenhliziyo embi njalo banakekeli ezinye izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo khonokho okukhulunywayo ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa, ngakhayela i-Citizen Coalition for Change iseyisungula irali yakuya kudala eKhwekhwe kwahle kwaswelakala omunye owahlaselwa abantu be-ZANU-PF emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso yona liyabathi i-Second Republic, i-revision nje eyombusazi owawukhona ngesikhathi sikaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu liyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa, labo bantu baqondile sibili.
Umnumzana Switha Ntshirohotsa lilunga lebandla eliphikisayo le-SACC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo.
Kanti i-America vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why i-America iye yodwa ilama-interest eZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe, ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world ezinjengo-prefect of other countries ezingakhanya ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babe lokho bechothoza, ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu wezanupief. I-America vele kukhona ekufunayo, ukuthi funani sokuzobala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintshwa yokuphela ingqondo abanayo. So thina lokho kukhulunywa i-America hayi bazikhulumela nje bazikhonzephela labo nje njengabantu, kodwa thina ilizwe leZimbabwe is a sovereign country, izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-international organizations amazwe amaningi lezi yiwo azakutsho ukuthi i-America
ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo, i-Amnesty International, layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-TRIPC.
Andabona esingibakhona yi-pay the piper calls for the tune. Yabona owuyubana nalo obhadala othi ayisidingi niyotsho ingoma ayifunayo. Kuyafana ne-Amnesty International exhumayo naleyo, so kusanga ukuthi enibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi. So iyaphiwa i-agenda to write, i-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe, yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjana lawo Amnesty International ngama-organizations ebelesiwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America, ngama-organizations e-America okhunywa yibo zofana ukuthi ukhunywa i-America. So thina njengebandla lezanupiefu vele akusethusi konke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ke Nkomo, siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini esingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana, bakhona abakhayela ngezomthetho, bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations, yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lobufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana, kanti-ke kungenzakala ukuthi ngathiyabhilisizakhe ebudizi emapholiseni ngathi manje ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ilanda lezanupief umba abanye abantu bangangenela kukho, ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhluphe kusasa. So ubufakazi kulabantu abalobufakazi abahambe emapholiseni bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into ende nangu na.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esefilabhusi.
The Voice of America.
Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi owenziwa kanye ngomnyaka weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili lamuhla. Amankampani lenhlanganiso ezijiyeneyo zeZimbabwe lamanye amazwe bebukisa abakulungisayo kunye lemisebenzi abayenzayo. Angamankampani adlula amakhulu ayisithupha asembukisweni walonyaka. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano weInternational Business Conference owenziwa njengengxenye yombukiso weZITF. Esethula amazwi akhe uChiwenga ukhuthaze osomabhizimusi ukuthi bangangeni emkambo wensitha bethenga idola leMelika besala ukwamukela imali entsha ethiwa yiZig. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo ephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okusemthethweni yikuthi iZig kumele uyithenge nge-1:14 ngoba nxa ufuna ukwazi i-rate esemthethweni kungena nje ebhanga ukhangele emdulini laphana kucecisiwe kwatshengiswa ama-exchange rates ama-currencies atshiyeneyo ufika khona phana ubone i-official pho-ke laba abasemgwaqweni abanjengabema-airtime bazenzela okwabo i-willing seller willing buyer ukuthi kuya ngokuthi wena ukhululeke ukuthi iZig yakho owaziyo ukuthi iyakwanisa ukuthenga directly from e-bank ithenge i-airtime yakho kulokuthi uzithengele wena ukusuyilanda ke emgwaqweni na kuzoba nabanye bathi bala ama US dollar bona bafuna ukuthenga ngeZig mhlawumbe yibo abacina besiyathenga lapha emgwaqweni laba abathenga i US dollar besebenzisa iZig yibo abathola ama rates ango 20 ukuthi umuntu ifoni yakhe leZig kodwa ufuna i US dollar yibo abantu abathola besiyathenga emkambeni omnyama yikho kule rate $1:20 engubonayo futhi engubhasupayo abantu abaningi laba abasemkambeni omnyama bakwase amankampani amaningi azayifuna iZig kusiya kuJune njengokutsho kamongameli webhange elikhulu ukuthi kuJune sebebhadala ama-corporate tax eZimbra 50% yakhona ifunakala iZig laba abantu abayibutha nge-20 sebethengisela amankampanis bayakwazi bayithengisa isikhwele kakhulu sebethola iprofit yabo
vele ukuthi ivinje ukugugudeka kwayo kuzima phela lokhu
kusesenzima ikakhulu nxa kungabanga lezinye indlela ezivuliweyo zokutholakala kwemali yamanyamazwe ngoba siyamukela ukuthi uhulumende uthe siseseku-80-20 kutho ukuthi 80% uhulumende uvumile ukuthi sesave i-multi-currency i-20% ye-economy yethu yeZig ngakho-ke singakuthathi nje ukuthi iZig singenile sibili full blown iZig ingene to service just 20% of the economy wakathesi ngakho kutho ukuthi 80% yaziqhubekela manje imvama yokuthi kungabuya i-currency entsha abantu abayibona ngani ilesisindo esiphansi kulale yade bejayele bafihla leyo abayibona lesisindo esikhulu bafuna ukusebenzisa leyo abayibona ngani lesisindo esiphansi esingathi yi-bad money chasing away good money yikho sikubalekelayo ukuthi abantu bagcine sebefumbathi i-US dollar bathi asebenzisele iZig ngoba ilancedo yikho kumele abantu bafundiswe khona ukuthi hayi lesisindo layo ngoba bengalinakani ukuthi hayi i-US dollar elesisindo kakhulu bazafihla ama-US dollar abasebenzisa okuzagcina kuwisa isisindo seZig kunyamalalisa i-US dollar.
Ye asithi-ke uDlamini uyangena lapha esitolo kumbe evinkilini udinga isinkwa isinkwa usiphatha njani ukuchaga ulithenga malini khonokho nje ngamafutshane tshela abantu Dlamini.
Ye isinkwa okwamanje vele besiyi-14 Zig uchagu ngibona kuya ngokuthi umhlobwane ochagu kodwa ngibona lalo vele kuba-14 Zig into ekhona idola emashopu amavinkilini amaningi into yedola iyi-14 Zig emavinkilini amaningi okutsho ukuthi into ye-$10 yabe yi-140 Zig into esitholayo lapha.
Nga ungena ngedola ke. Nga ungena ngedola ngawuthola idola lakho njengoba lokho
sekho. Okwedola lokho kuyidola. Okwedola xa ufuna uthenga ngedola uyalithenga lokho kuyidola. Okwe 14 ziku ngakubona lapha na 14 ziku wena ufuna uthenga ngedola uyakuthenga ngedola. Lokho kuvunyelwe. Kulama prices zomabili. Ukuthi othenga ngeziki uyayithenga nge 14 ziku. Othenga ngedola uyayithenga ngedola. Yimvama ekhona emavinkileni amakhulu.
Lo ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezomnotho efundisa ekolitini le National University of Science Technology ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le kwebulawayo. Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana lokhe bekhala ngokuthi isimo sokuphathwa ngocuku ezandleni zabaqatshi asikaguquki kangako. Ihofisi yommeli weZimbabwe eHarare yona ithi ilokhe iqhubeka ithola ukukhonona ikakhulu phezu kokungatholi iholo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare kwele Botswana.
Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka iphose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yommeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni leFrancistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singabangcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela e Khabroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Uzulu ovela ngaseZimbabwe they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzini uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yommeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabanye lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethu kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba ezitheneyo phezu kokungaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi baleli lizwe.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi sibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo. Bekhala kakhulu ukuthi ngona balenkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise kuMinister of Labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vulani lizosebenza engabona selusebenzele sesebenzile sesidayi mina yinda khathi kule vizo lamkhona abalisebenzisayo kuhanisa ukuholisi.
Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwenzakala kwele Melika, uMongameli Joe Biden useze wasayina umthetho wokuphathisa amazwe ngemali yezikhali lamuhla ngemva kokuba lumthetho uvotelwe ngamadali womabili ele the House ngeviki edluleyo lele Senate izolo ebusuku. Lumthetho upha uhulumende amandla ukuthi baphiwe uncedo lwemali e-Ukraine. Uncedo lwezikhali zempi olubiza imali engamabhiliyoni amadola adlula amathumi ayisithupha i-$60 billion ezaya kwele Ukraine kuthi amadola angamabhiliyoni angamathumi lamabili lasithupha $26 billion aye eTaiwan. Kuzaphiwa njalo amabhiliyoni ayi-9.2 i-$8 billion kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhango Dube.
Ngibona ngathi isikhathi bese sisite ukuthi bese kufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa ukuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele umhlaba wonke jikelele ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke kusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu ukuthi likhangela lelizwe leRussia. Okungaukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona kusiba lesi chwe esikhulu kakhulu esithengisela osobala ukuthi support yemelika elizweni lase Ukraine nxa ukuthi ingasatholi support kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine isihlehlela nyovane ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona ke ukubona njani lokho njengoba besizwa abanye besithi hayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana.
Eqinisweni babukande mina ngendlela ama politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe le Gaza kufanele ukuthi ngabe ukuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le Israel laphana babulala abantwana abangela lwazi njalo babulala labantu makhaza abangela lwazi kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa ukuthi bakhangelane le Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe kungcono kakhulu kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili beloku besasponsa into embi kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Pangodube olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamuhla sixoxa lo Mthembe Ndlovu owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe eleZimbabwe Warriors okwamanje ngomqeqeshi weqembu lenguqu eMelika. Ngesizwe ingqoqo ayiqhube lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngabuya e-America sengizodlala i-college soccer. Thereafter ngadlalela for a few teams lapha e-America. Ngasengibuyela ekhaya ngayadlalela eZimbabwe i-Highlanders futhi for 2 years.
Singathi ke kuyino ukukholisa kwa-Highlanders khona ngalo njalo wadlalela bobani ngasikhumbuza.
Ngathi ngaba lenhlanhla kakhulu ukuthi kwi-Highlanders ngadlala la ama-childhood heroes ami amaningi Peter Nkomo, Raman Ntumbo, Madinga Ndlovu, Netsayi Moyo, Willard Khumalo, Mesiti Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyela ekhaya okwesibili ukudlala the next generation ababe ngama-juniors ngangiqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, Ozenzo Moyo, Senzo Khoko, Siza Khoza, Gitlunga Junior, labanye nje abaningi-ningi engaba lethuba lokudlala labo.
Isingathi ngakunjani udlalela ibhoso njalo nxa sithi ungena khompani emagumeni osizo njani?
Ngathi thina i-generation yethu sisasengabantwana sisakhula koBulawayo there were few things esasizazi njengabantwana bakoBulawayo ukuthi sasilalela iSoul Brothers kumusic kulezi ezombangazwe sasilandela i-structure eliphethe umntwana liqhuba lihloka umumbe emaceleni kwezomusic wekhaya kwakulalela uMajayivan and then when it came to okwemidlalo yebhola sonke sasilandela i-Highlanders. So ukuba lethuba lokuthi number 1 udlale ku-Highlanders akwakuyinto enkulu kakhulu.
Wawuzuze esikhwameni nini kumbe wawudlalela inhliziyo?
Hayi, it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba amanga. Imali yayingekho sibili but ngalesiyana isikhathi imali sasingaqadeli sikakhulu. Kwakuqakathekile ukurepresenta iqembu lakho.
Ye, wasusuka-ke kubhoso waya?
Sengisuka kubhoso ngathola ithuba lokubuya e-college. So ngahamba ngayafunda e-college for 4 years but izikole nxa zivaliwe ngangibuyela ekhaya ngiyedlala for those months izikole zivaliwe but after 4 years ngaqeda i-college and then ngabuyela futhi ekhaya ngayadlala 2 years ku-Highlanders. Ngaba lenhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season ku-Highlanders ngo-93 sawini championship. Sengiqedile i-college the first season ngibuyela ku-Highlanders futhi 98-99 sawini championship futhi. So after that ngaphenduka e-America ngathola i-contract with a professional team so ngabuye ukuzodlala e-America professionally for 4 years.
Khathesi
sengingu-coach i-coacher i-college soccer ngathi ama college students yilivi yethu khonapha e-college soccer
ibizwa kuthiwa
kuthiwa yi-Trinity College lapha engikhoja khona ilivi yethu kuthiwa yi-NCAA.
Ye, kunjani umsebenzi?
Hayi, khona yonke indawo umsebenzi.
Lo ke ngumethembe Ndlovu wayedlalela iqembu leZimbabwe Warriors lele Highlanders njalo okwamanje ungumqeqeshi weqembu lenguqu ngapha kweLemelika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseWashington DC. Okwamanje sengitetela imuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyalibingelela bontungamini Nkomo kinonke emahlabezulu elikhuphi Studio 7 nesicelo lapho abantu bontungamini Nkomo indaba lezathi izikhipha lezikhiphe ezinjalo khiphani sishona khiphe esindebele zathi siyasizwa isishona siyafuna ukuqathanisa lezi zinkulumo zonke sizwa ukuthi labo bakhala njengathi yinto kwesikukhalayo lingakhiphi sishona libe sethi isishona a khiphani indaba zonke njengoba zinjalo njengoba kade lizikhipha kuqala siyozilalela lo ungazwa isishona kakhivulisizwa esindebele naso izindebele ziningi vele izindebele so sicela lezikhiphe zonke ukuthi sikhulume lokho sikukhuluma la sizo ukuthi isikhalazo sabo bona abakhala ngaso yini labo sikuzwa ukuthi kuyafanana yini ngoba ukukhala konke siyakukhalela sonke siyahlupheka apha ngicela nje konoko nje bantu bakicela nje ukuthi ke sikhiphele lathi siNdebele eshona yabo
sanibonani sanibonani ku Studio 7 ngicela lengadina ngabo because ngicela lengadina ngabo balaleli ku Studio 7 zonke ngiyacela abanye abafowethu ngicela nje ukuthi usize ukuthi ngithumelele inyuze ye-Studio 7 WhatsApp kimi ngokwamanje ngizithola nzima ngizithola nzima inyuze ye-Studio 7 so ngicela lingithumele nge-WhatsApp
Studio 7 siyacela ukuthi kanti abadala laba abezana abazinuki makhwapha yini kanti kona la ma bekhuluma bethu bale ntsha batsho intsha yiphi kanti okwehlula ukuthi izikhundla zabo lezi banike nje laba abafana nxa kusefika ukuthi banike i-opposition abantu abatsha balo mqondo osacabanga abadala laba ukucabanga kusekho abacabangi nto nje kuphongwalela embusweni kodwa ukucabanga
salibonani salibonani umthwakazi omuhle salibonani nonke BOA cela ukubuza ukuthi kanti leyo izikhi okuthiwa isetshenziswa kuphela la eZimbabwe qho iyathengwa nangaphandle kwelizwe kumbe iyatshintshwa ngaphandle kwelizwe na cela ukubuza lingisiza
salibonani msakazi ku Studio 7 salibonani basakazi yandla siyaphila mina basakazi into engikhala ngayo yile nto yokuthi ekamnangagwe siyabona nje basihlukumezile labomalume babo umgabe labokhazora bakothi wengabo nabambethwa ngoba kodwa le nto endlumisa ngesisu into endlumisa ngesisu engenza ndale ngishilana ilena yasebhubhu ukuthi umnangagwe singenaphi endabeni zikalobhengula ngoba bona kusiyibo bantu bakithi lapho ufunani khona ngapha ebhubhu sewuzwakala kuthiwa uzwakala ethi usebhubhu uzwakala ngethuna likalobhengula ungena ngaliphi yena yena uyini laphana hhayi le nto le ngiphathisa ngekhanda abadala ingiphathisa ngekhanda kakhulu andlali kahle
basakaza abahle esikhatheni ngokutsho nje amnangaka bafuna yonke imali ama-foreign current bafuna ukuwasa bafuna uzisaphi lezo mali bafuna ukuthi bona bethathe lezo mali ezinevali bezibhenke seqeda lapho lo mkuba lo wezikhi benikeza abantu hayi vele bayeke le nto le imali zabo ezintsha bayazi ukuthi ezilongu vele izimbabwe kungakakhitshelwa ama-sanction imali iphepha lemali lingekho ayikho imali ekhona liphepha lana kuyafana kuzofana konke namafirasti ngoba naso manje siqalile ku hayi sesikhathile and then la bantu basezimbabwe bayeke ukurojwa ama ukurojwa kambi sikhanyele sonke hayi khathile ngako la bayeke vele le nto imali yabo le
labo ke bekungabanye babalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp lani lilakho ukuthi lisithumele imbono yenu njalo lanxa loyifuna ukuthi lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp lingasithumela isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngengilazi sebalalela ukuthi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngomthetho omutsha wakwele South Africa okusebenza lokuhlala khona ngale ngokusemthethweni. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kuhamba kanjani. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuthaza usomabhizimusi ukusebenzisa imali yeZig. Silugqiba ke uhlelo lamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.